Ngithatha konke kwami ngizinike hela kuwe ngoba wena uyisiphephe lo sami Ngithatha konke kwami ngizinike Loso
uyisiphephe loso ulithwa lala wena ungukuphila kwam ungumanqoba kwam thatha go
So Jesus. Oh, wow.